So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhlazi ku 29 hlangula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abathathu abacatshengelwa ukuthi babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube webandla le Citizens Coalition for Change bamiswe emthethwandaba.
Uze sithiseke thina sokumele sizwe umthethwandaba ukuthi ebona nqabe bebuzwa yilaba omthuthisi ukuthi baphendula besithi.
Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi abasekeli bayo bayethuselwa ngabebandla lezanu PF njalo bayabandlululwa nguhulumende esigabeni seMathebeleland South.
Uma kubona abantu abadala bekunika ithiwa lona lelo kutshengisa ukuthi balokhu kwethemba abalakho ukuthi uyazifisa ukuthi inhlanganiso njengezanu PF ithoni.
Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi lanxa ababalisi bengazi besethuselwa nguhulumende abasoze babuyele muva kudaba lokuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki kusukela ngeviki ezayo.
Thina kuhulumende kasiceli kukhwezelwa iholo. Uhulumende sikhuluma ngokuthi asibisele iholo lethu esalijonjelwayo esasiliyihola kungakafiki u-Okthoba ka-2018.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Abacatshangelwa ukuthi babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le Citizens Coalition for Change bamiswe emthethwandaba ngomvulo. U-Brian Moyo oleminyaka yokuzalwa engu-22, u-Lucky Sibanda oleminyaka engu-26, lo-Kevin Dube oleminyaka engamachumi amathathu 30 betheswa icala lokugqekeza emzini kamuyi uDube balwisana laye andubana bamgamule ngenkemba basuka babaleka ngemva kokuntshontsha imali engamadola eMelika engamachumi amabili lanhlanu $25 lamafoni amabili mhlazi ku-8 kuyona le inyanga. U-Brian Moyo nguye owabanjwa kuqala ngamapholisa mhlazi ku-24 watholakala elefoni kamuyi waseveza amagama abanye bakhe. Abathathu laba labanye abasejele labanye njalo ababalekayo betheswa amacala amanye obugebengu edolobheni lakobulawayo. Abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change babecabangela ukuthi uDube wabulawela ezombusazwe ngoba wayelilunga elasebenza kakhulu ekubhaliseleni abantu ukuthi bayevota. Kodwa amapholisa athi akula bufakazi bokuthi ukubulawa kukaDube kulezombusazwe phakathi. Sibuze isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza ukuthi bona bathini ngokuthiwa ngamapholisa nanku lobufakazi kuthiwa abukho.
Kuyasimangalisa thina ukuthi why kungenxa yani kwaba nguye owakhethwa yilaba bantu abalenhliziyo ezimbi ukuthi abe nguye obulawa ngendlela ebuhlungu kangaka. Why kwakhethwa phakathi kwamalunga wonke umuntu owayenguye owayengumzekeliso womsebenzi omuhle? Sasamnika umsebenzi wokuthi ngu-Mr. Tuesday ngoba wathi eqalisa wayevele eletha abantu uzoregister baregister uzekhinechi ngolwesibili. Ngaze ngathi mina wena ungu-Mr. Tuesday wena ngoba you strike on Tuesday ngisitsho ngesingizi ukuthi uncedisa abantu ukuregister ngolwesibili. Waba-ke ngu-Mr. Tuesday ibizwe leli lalumatha laba libizwe elaziwayo ilizwe lonke. So nasibona ngani khonoku ukubulawa lokho kungabe kuyikuthi abantu laba sebenza labantu vele abagangileyo abafuna ukuphazamisa imhlelo yethu. Ukuze sithuthiseke thina sokumele sizwe umthethwandaba ukuthi ebona nqabe bebuzwa yilaba omthuthisi ukuthi baphendula besithini. ngoba sivela sisuthisekanga thina esasi sikutshelwe ngumchecha phansi ukuthi abantu lababanjwa vele thina lapha kobulawayo singaka hambi esigodini ukuyobeka iqhawe lethu base bebanjwe abantu la ngekusithi ukuthi amapolice belokhu esadingisisa indaba le so lathi sathi kungcono singakhulumi singawalazeli njalo ethemba ukuthi vele alizange libone sikhuluma leyo ndaba
njengebandla kukhona yini ubufakazi bokuthi amapolisa awasebenzi kuhle kulolu daba
thina njengebandla le Citizen Coalition for Change asithanda ukuthi sibe hlambaza amapolisa lalapho kungafanelanga khona ukwakathisa amapolisa ayenza umsebenzi omuhle siyachayela ihlombe kodwa esifuna ukwazi thina ukuthi indaba le lo hambelana yini le politics umbangazwe njalo sikhayela ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu laba bazagwetjwa yini kumbeni uhulumende usezangenela eyenza imicimbi ezakwenza ukuthi abantu laba bekhitshwe umbebe ba child fetcher fetcher njengoba liyazizana ukuthi vele ngiyezigila mkhuba so sikhayela ukuthi abantu laba ngabe ngagwetjwa balakho yini ukusave ama sentence abo kumbe nxa kuyikuqunywa ukuthi bayaqunywa ngoba yumthetho okhona ngoba into esikhangeleyo thina njenge citizens for change ukuthi kube lesijeziso esifanele esifanela laba bantu ngoba into abayenzileyo vele idanisa umhlaba wonke
lo ke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo ivandla le Citizens Coalition for Change lithi amasekeli balo bayethuselwa ngabebandla leZanu PF njalo bayabandlululwa nguhulumende esigabeni seMathebeleland South okungaphazamisa inhlelo zokukhankasela ukhetho oluzayo. Umgcini sihlalo weCCC eMathebeleland South umnumzana Solani Moyo utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi bayakhuthaza abasekeli babo ukuthi bebhalisele ukuvota ngobuningi ukwenzela ukuthi bakhethe uhulumende abamfunayo.
Engunanzelele ukuthi banezikhalo eziningi abazitshelwa yibandla leZanu PF ukuthi kona lingavotela i-opposition party ama-ovet asoze phinde hole imali yabo ekuhlaleni kwabo ema-resentment lasemaplazini i-triple C ingangena embusweni wazocotshwa yinto abasitshela yona kodwa siyabatshela thina ukuthi iqembu lethu liqembu labantu isekelo sombuso angeke satshintsha abazaba behleli endaweni zabo sizaba indawo zabo abahlelikizwa soze bekhitshwe imali yabo izaba lesisinde i-disturbance esinayo yona lenje ukuthi abanye abantu ngabe sibona banovalo ukuthi abantu labo be-opposition ngasikhuluma labo iZanu PF ngayisibona izasala isihlukumeza isithembi sokuthisela imizi ibe sensithi okusijabulisayo ukuthi amanzi ayehlela emfuleni oyekhenani wonke umuntu uthi sekhathele nxaso kumele ukuthi bayevotwa sibe buya berojwa ukuthi sizalenze nalokhu nalokho so nathi sithi kulungile thathani konke abalinika khona ngoba ngokwelizwe lezimpako sibengatholanga nje emasimini kuyinxa yokulima futhi esilima ngakho ngoba izulu labuya laselihamba bayagula ngogatshopo abantu amaqolo asebenzi ukuthi sinanzele ukuthi iqembu lokwehluleka lifuna ukusibulalela abazali bethu akusimelanga ukubana abantu beqonde umhlaba tokuqinileyo kodwa bona abakhulu besenza ama-traffic.
Besixoxa lomunye wakho webandla leZanu PF umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu yena uthi hayi abantu yibo esingathi baphazamisa uhulumende singathi ngesingisi sabotage kodwa hayi ubona njengebandla leZanu PF bayazama kakhulu.
Yahlekisa umfowethu Ngqobizitha kambe ngobani abasapotisha abantu xa uledola e-America eZimbabwe le-$700 inkwini khonoku yena nguminista ukwaba nguminista we-industry Akulazi nomntwana oyedwa amkhathayo okubonisa ukuthi izano ikhangelele ezikhwameni zabo. Abantu bakhangelelene uhulumende ukuthi ufaka amaprogram anjani ama civil servants kaholi bakhala ngama sanctions bona abasanchisa bona ngokwabo nxa bemele benikeze ithenda ama China segcwele izimbako yonke indawo ama China kainvesti ezweni kwabo bazothatha umnotho bayahamba konke lokhu kuyenziwe yiqembu lokuhluleka umgabe wayethi nxa edrayiva ibhasi umnakagwa engukhondekitha thina amazimbabweni saphuma sonke ukuthi liziwe ehluleka ukukhitshwa umgabe bathe nxa sebemkhiphile umgabe kazange sinanzelele umnakagwa wabuya wangene ngokhondekitha wathatha ibhasi wangena iganga ngoba lapha mpela sisegangeni so thina siyibandla le-triple C nxa singena kuphapa abantwana babo ezikolo bazofunda free osebhuku abomdabuko kumele behole amazwe onke bayahola ezimbago sokuhola ngezindawo ama-province ngikakhulu ngapha ema-south akulo holayo abantwana abasemazweni e-South Africa mhlaso kungena u-advocate nesenishamisa ngasivote kahle bazobuya emazweni bazile-experience semisebenzi abayifundileyo sebezethuthukisa ilizwe lakithi besiholela imali yabo enhle
lo ke ngumnumzana Solani nje mnyama moyo umgcini sihlalo webandla le-CCC eMathopeleland South ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 kusenjalo osandakhethwa ukuba ngumgcini sihlalo webandla le-ZANU PF esigabeni seMathopeleland South umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi baningi abantu abafuna ukungena ebandleni leli njalo basebenzisa inkundla zobulenjini ukubhalisa. Umnumzana Ndlovu uthi akuvamanga ukuthi osakhulayo njengaye abe ngumgcini sihlalo kuleli bandla ngakho usebenza gadalala leziphathamandla zikahulumende ukuthuthukisa isigaba sakhe.
Akuvamanga ukuthola umuntu onganami kuthiwa nguyokhokhela iprovinsi yonke. Ungabona abantu abadala bekunika ithuba lona lelo kutshengisa ukuthi balokukwethemba abalakho ukuthi uyazwisisa ukuthi inhlanganiso njengezano PF ithoni inhlanganiso ekhuluma ilizwe leli inhlanganiso esifikise lapha esikhona kathesi. So ngumlandu engingawuthathi kancane ngumlandu engifisa ukuthi ngizibone ngisenza konke okusemandleni ami ukuthi ibandla lezane PF liqhubeke liqina lithungamela lisiya phambili. Okokuqala nxa uyinhlanganiso yezepolitiki umlandu wakho omkhulu kakhulu ngokuthi ubone ukuthi izikhalazo zabantu uyazizwisisa njalo uyazifikisa kuhulumende njalo uyaqinisekisa ukuthi impendulo ziyafika ebantwini. Sesike saba le-workshop sile nhlanganiso zikahulumende lapho i-leadership yonke ye-province ngincuse indatha zikahulumende ezimqoka kwi-economy yethu ezigoqela be-agriculture abe-mining abe-transport ukuthi bekuye bezochasisa inhlelo zikahulumende abalazo kwi-province besizwa izikhalazo zivela ku-leadership ukuze abantu bakithi kwi-province yonke babe fully involved kwi-economy leyo silokhu sikhangelela ukuthi sibe lethuba lokunyusa futhi amanye amaminista kakhulu kumele sivale isikhala phakathi kukahulumende lephansi yonke into eyenziwa nguhulumende uhulumende okhona ithunywe yiphathi zamtm sifuna bebuye kakhulu ukhangela bezemfundo yangaphezulu i-higher education usevumile sicinilanga ukuthi ebuye kuningi asekwenzile kwi-province emasamu ukuqedisa i-MPOLI eGwanda emthi le minyaka ihlezi ngenxa yama-contracting problem i-Gwanda State University sesiyaqedisa lapho okuhlala khona ama-students e-Epoch Mine siyaqala ukwakha i-admin block eGwanda kineplanshi for many years besifuna ukuthi sibe le-polytechnic khathesi lo nyaka iyachaya i-ground breaking imali yakhona ikhona. Konke lokhu izinto ezikhona esifisa ukuthi abantu bebone ukuthi uhulumende wezanu PF uyakuletha ebantwini. Sizabiza futhi maduze uminista okhangele ze-local government. Sizabiza futhi maduze uminista okhangele eze-transport ngoba ngale sakhina sithole u-engineer but sifuna uminista ebuye imigwaqo ifuna ukuthi ibonakale isiya phambili. Ngakhangelisele sei esikelayo kusindise kukhulu ukuthi kumele siqhubeke sibumba amaselo labantu abaningi ababuyayo bezosele nabanye babe belibele ukuthi esibuze ukuthi khathi vele sijoyina njani. Silabantu abatsha esifuna ukuthi sisebenzise kakhulu ama-digital platforms lokhu okwekule ndini ukuthi bekwazi lokujoyina besebenzisa ubulembu lobu sibe sesibafinyelela ukuze bafundiswe bakwazi ukuthi nxa usidulelwe ngalezamcf zitshoni. Mangibonza ukuthi kulabantu abacabanga ukuthi zamcf iyaphela amanzi ivuseleleka ngendlela yethusayo.
Hello ke ngumnumzana Nqobi Zitha Mangaliso Ndlovu umphathintambo kahulumende ubonanga zokwethekelelwa kwelizwe njalo engumgcini sihlalo webandla lezano PF esigabeni seMathebeleland and South emela ibulilima East edalele eParliamente. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi lanxa ababalisi bengaze bethuselwe nguhulumende abasoze babuyele muva kudaba lokukhalala umsebenzi okwensuku ezintathu maviki wonke kusukisela ngeviki ezayo. Linhlanganiso ithi ababalisi bemaphandleni sebeza kuya emsebenzini ngomvulo langolwesibili kuphela andubana uhulumende abuyisele iholo labo ku-$540 lapho elalikhona eminyakeni esanda kwedlula. Okunenye asikuzweni kungxoxo uNtungameli Nkomo ayenze lesikhulumeli se-ATUZ umnumzana Themba Kuyemoyo.
Okwakuqala okumele sikunanzelele ukuthi sinako uhulumende kasiceli kukhwezelwa iholo. Uhulumende sikhuluma ngokuthi asibisele iholo lethu esalijonjelwayo esasilihola kungakafiki u-Okthoba ka-2018 $540. Yindaba sisithi imali le sayijonjelwa. Imali le sasiyihola ngaleso sikhathi kwakuyi-one bond is equal to $1. Kuthe sokubuya isikhathi lapha eyakhutshwa khona $540. Kwavumbuluka sesinikezwa imali esathi sizame ukuyiqathanisa ukuthi siyibisele ifana ne-$540 ebona incuncuncu kakhulu. Kumanje uhulumende usithembisa i-100%, i-100% ye-20,000 i-40,000. Imuli elamalunga angu-6 idinga 133,000 bond ukuthi iphile. Yikho kusenza sibone ukuthi uhulumende kasinakanga nxa sikhuluma ngeholo lethu.
Njengoba lina liyi-ATUZ lithi yebo ababalisi benu bazakhalala umsebenzi okwamalanga amathathu ngeviki, kodwa nxa abanye ababalisi abakwezinye inhlanganiso besiya emsebenzini, ukukhalala kwenu umsebenzi kungaphathisa yini?
Konke esikwenzayo ku-ATUZ sibone ngani kuyafika kuyechaya kuhulumende. Okunye sikuboniswa ngendlela esihlukunyezwa ngayo amalunga ethu ebotshwa, amalunga ethu etshaywa, bese sibuya sithi thina ababalisi abalokhu beqhubekeka besiya emsebenzini babamba abantwana lezakhamizi amehlo, ngoba uzothola ukuthi kabasebenzi okupheleleyo. Abaningi babo balanda ukuyacela ukuthi abantwana bebabhadele ama-private lesson. Osuza kubona ukuthi umuntu ufuna ukuyasebenza nge-private lesson ngesikhathi sesikolo uyabe kuthiwa yi-killing time ngesilungu, akayenzi lutho. Pho thina beke amalunga ngabalunga amqotho apropua ahle avele obala ebadaleni ukuthi akusebenzeki kathesi, kutshona sikuhambela amanga sithi kuye emsebenzini kungasebenzeki kakukho kuhle. Okwesibili, indlela i-ATUZ esebenza ngayo sekunanzelela ukuthi asidingi abantu abaningi. Sibalutshwane lwangaka ngohlonzi esilalo ngesitatimenti esisifakayo nxa singayanga emsebenzini, utshintsho luzaba khona lanxa uhulumende esasihlukumeza ngokusitshaya, ngokusibopha, ngokusithembisa ukusiqotha imisebenzi. Konke lokhu kusivezela ukuthi kuyafika kuhulumende sikukhulumayo.
Akhona amazwi ongathanda ukuwaqondisa mhlawumbe kuye uhulumende engxela sebazalini?
okwakuqala sizathanda ukuthi uhulumende kabuyele kusekelo sombuso kusection 203 okhuluma nge Public Service Commission eyiyo inhlanganiso okumele imele njalo ikhulumele kumbe ikhulumisane nama-union abasebenzi ame ukusebenzisa lokhu kuthiwa yi-Apex Council ngoba abantu be-Apex Council bonke labana kakula sebenzi sikahulumende abasimeleyo. Okwesibili uhulumende kangami ngokukhuluma amanga ebantwini akhulume ngokuthi usenikeze isebenzi i-100% yemali engekho. Isingaye isikolo kuthiwa 100 times 0 = 0. So 100% of nothing yi-nothing, uhulumende engakhulumi ngakho.
Alo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso emele ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, salibona njani lonke labalaleli bonke be-Studio 7. Abdibi Studio 7 ezethu ziyaphuza ukungena ngazi ukuthi yathi yini inkinga lapho. Njani kodwa lonke. Ndanda ukuphawula nje nawumaphosa ngisabe ukhuluma igama lami kodwa ndabuke nyathi. Hhayi izani lokuzozidala thina sayijoyina kudala izani. Sayijoyina kudala umgabe sesekhona. Enguye udida lathi sinje sike sakwenza kwamayouth kuzani. Hhayi hayi bengabe baze bantshela abantu bezani ukuthi yibo abenza ubugama, bengaze baphakamisa imizwi lokuthi yibo abenze ubugama, kodwa bekwazi ukuthi yibo abathuma amayouth bebafokuza imali lokho okungasebenzi lutho. Bahamba amayouth lana afike wona bacatshe ngomunye. So abangabe baze bakhulume bezalisaza kwenze ngani nabantu laba abafuna ukukhuza benzani bakhuza emehleni abantu. Akula muntu ovela abantu abanye bayithanda izani. Mina ngazi umuntu othanda izani ukuthi ucabanga kanjani. Ukuthi lokhu esacabangela ukuthanda izani kutho ukuthi yabefihla phela yini abatshontsha imali nawo abantu abathanda izani. Izani yabanika isikafu, inikeza abantu ababo, iyabafundisela abantu ababo. Manje thina siyahlupheka asisayithandi izani amenyes izani ikuse thina singabantwana besikolo sisiye esikolo yabuza ayo abake baphumule bayekele ukubulala abantu kuphela. Loku kubulala abantu phela yisibo bantu babo labo babulala abantu bakankulunkulu banikeza abantwana babantu amacala. Sale kuluhlupho ebantwaneni, sale kuluhlupho esihlobeni ngokubulala abantu indwendela abangasoze bayikwanise lowo muntu okulela omunye umuntu. Siyaxola lapho izanu kayine labake babuse othamisa sibone ukuthi bayangaphi leli izwe lelo. Asilo lizwe lezanu, asilo lizwe labomnankagwa leliya.
Studio 7 ingani basakazi abasakaza imizi ezimnandi ezinhle ezincomekayo. Studio 7 naloke ngimelele ukuthi lizangithinda ngi-2 minutes talk ngiyabele ngiqedile lingithinde khulume ngodlame lolo lukhona eZimbabwe.
Sanibonani Studio 7 bingele lokhuisduke nabonkomo nabosithandekile Ndlovu. Kanti odwa sakhala sahlala sikhala ngento eyodwa, siyathumela amavoyisi mzathi okhulumayo uGodfrey Moyo uBG, siyathumela ama-voice note kabalwa kubalwa ama-voice note i-3PC nama-voice note ayezanu-PF. Kungani vele kahle abantu bakithi lingasicaceli ukuthi iStudio 7 ayikhulumeli imthwakazi? Phela size singene lapha ngoba sizwe lisithi wemthwakazi omuhle, kodwa siyadumala ma ama-voice note ethu angabalwa ukuthi imbangela ingabe yini. Siyabonga ingabe munde, ngabonga ma ukuthi ne-inothi le ingafika ngoba imthwakazi Republic Party kayibalelwa ama-voice note. Ukhona omunye lapha ongenileyo the 2 days loko lifaka yena kuphela lokhuluma ukuthi kumele kuvotelwe iZANU PF. Liyamphinda phinda thina asivalelwa angazi ukuthi ngayini kumele nisitsheleni bakithi
hayi siyalibonga siyalibonga studio 7 siyalibonga noma sifaka ama comment ethu engakaphumi kodwa kuzaze kufike isikhathi azaphuma nami nguLouis Kuduza ex-combatant nami ngiyayizwa indaba ezikhulunywayo hayi babe yazamazama iyazamazama uyanyikinyeka kufa abantu uthatha abantu uphasi phezulu asazi ukuthi kumbe kulinywa kuya ngaphi kumbe silima siyempumalanga kumbe silima siyentshonalanga asikwazi hayi umuntu u-£35 hama uchange sande esikhulu i-£5 hama bayatshaya phela bayabulala i-£5 hama babulala ilizwe babulala abantu kuke kunjalo hayi sizabona khona kodwa yami i-comment ithi hayi iZimbabwe iya ngaphi to the ashes hayi siyabona
salibonani salibonani bantu beZimbabwe kuvuka njani ezindaweni zonke ngithanda ukuncenga kakhulu ukuthi abantu abangobaba emaphathini wonke abayekele ukuvusa impi yokubulala ithi incwadi yamagalathiya mase lidlana bhasophe lingagqidani ilizwe lizasala lingelamuntu ngoba obaba bangangena emaphathini bafuna ama-position ngenkani i-position umuntu uyinikwa ngabantu benanzelele ukuthi lo angasenzela lokhu nga wena usungayifuna ngenkani ukuthi uzabulala abanye abantu ngenxa yokuthi bafakwe ngabantu phefumu lo muntu uyabizwa phezu kwakho yikho ubona izangoma zayalo ukuphosela ujona emanzini ujona esithi mphoselanelwane but kathi ufuna umphefumulo wakho ubizwe phezu kwenu babekwazi ukuthi kubulala umuntu kulicala khathesi abantu bayaphela emaphathini ungathi umuntu ubulele ngumuntu wenye iphathi kathi kubulalana abantu bephathi eyi-1 bebangezikhulu ukuthi lo angafani nanzangeni so badala indaba le futhi kubobaba ilizwe liphela abantu ngabobaba ake lixole ake lixole umgodi wegugurawonde lugcwele abantu ngobaba babebulala abantu akula mama wabulala umuntu lapha ngobaba abaqedisiswe kodwa lelokho linqwanele ukuqedisiswa kwasizwe seZimbabwe singanani so hlalani phansi litshela namaqiniso nxa lisola hambani liyebuza kupresident ukuthi president zifuna lokhu kulokuthi liqedane ngapha lisithi lifuna inkululeko inkululeko uzayingena usuwedwa inkululeko umuntu ungena labantu nxa usuqeda abantu usufuna inkululeko asazi umbuza kusukhokhela inkukhu labodoma abantu bengasenzi so badala hloniphanini 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 isizwe sisemlisihlonini njalo kufunwa ngabantu lawo ekulaleli ngoba lapha ilizwe leli qala ukulwelwa vele kwakuthiwa i-majority rule i-majority rule izifiso zabaningi ungabona wona usudonsa wethu susuthi mina ndesikhundla uvele usuphambanise noma ngupresident ngingayidonsa yethu yabe phambanisi kadonse lesizwe ukuze kulunge ngiyabonga
ngiyalibingelela abasakazi abahle studio 7 bakhuluma iy'ngama ezimqotho ngeZimbabwe siyabonga sithanda ukhuluma ngalolu daba lodlakela luyadanisa kakhulu kuyadanisa kakhulu okwenzakala eZimbabwe ngomanje abheka istrategy yonke amazwe kube ama-elections iZimbabwe yothe nomsindo lapho kubulalana khona kutshayanwa khona ukubotshwana khona kunyamalaliswana khona alikho ilizwe e-Africa kumente strategy engake ngezwa kakhulu istrategy enke ngezwa besithi kulabantu abatshayayo kulabantu abathathayo kulabantu ababotshwayo estrategy iZimbabwe yothe angazi ukuthi impilo bani esezayiphila kuleli lizwe njalo ibandlela ubusayo yiyo kakhulu impela eligqugquzela udlakela sawubona senzekala ngo-2008 senzwa amabhesi movethi ehlupha emakhaya banjwa yenkani ukuthi uye emabhesini abaade bewayenzile lala lihlabele usuku ongikhonangalo kungenanga ukuthi ungaliphi ibandla bekwenzakalani so le nto le iyahlupha iyahlukumeza kakhulu hlukumeza kakhulu umphakathi abantu bagcina ngasakwazi ukuthi okuyikokwini ukuthi kwenzakalani so besicela mpela ukuthi bazame kakhulu ukuthi benze kube nokuthula elizweni kuke kuye kuchithayo kwegazi yodlakela nakho konke bayakhuluma bazivikela baqamba amanga kakhulu abezanu PF bethi bona abalamsindo upresident uyakhuluma emhla ngamalanga uthi kuyekelwe umsindo but into emangalisayo ukuthi ankaze ngizwe ekhuza abebandla lezanu PF uma ekhuluma amabandla aphikisayo aqala umsindo njalo akaze ngizwe kuthiwa bakhona abenza umsindo abezanu PF ababotshiweyo kungezwa kuthola umsindo okwazithi i-CCC yezabotshwa kuphela njalo ba-abuse amapholisa ngoba amapholisa ngabantu abazalwa ngabantu besifazane amapholisa abantu bazalwa elizweni bazalwa nabantu babasebenzisa kakhulu ukuthi baxabanise amapholisa nabantu abantu abayisebenzisa amapholisa abasebenza amapholisa ngiyabonga AK Buffalo okhulumayo
siyabonga AK Buffalo labanye bonke elisithumele imilayezo yenu njengoba lizwile hayi siyaphendula siyalalela siyayifaka imilayezo kodwa ke ibe mfitshane igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama